Umhlangano lo, umhlangano ohlanganisa amazwe amaningi atshiyeneyo asuka e-Africa wenzela ukuthi kuthole amacebo okubona ukuthi abantu be-Africa zingaba la mathuba anjani ukuthi be-benefit-e from inzuzo ekhona nxa inzuzo ekhona from i-wildlife in Africa.
Ikhona yini inkokheli yamanye amazwe njengoba sizwa kuthiwa umongameli Emmerson Mnangagwa uyozavula lo mhlangano?
Umhlangano usuvuliwe, uvulwe ekuseni, uvulwe ngu-president uMnangagwa, then abanye ade bekhona bekulo president uMayisisi weBotswana, lo president weNamibia, then lo president weZambia, then u-president weAngola asakwanisa ngokufika obemelelwe ngu by one of ama umemelelwe ngu-ambassador wakhe oye-Angola. Opening ceremony yenziwe ekuseni. Then amazwe akhona nje athi thiwananzile akhona kule Kenya, kulabantu abavela eGabon, kulabanye abe-Algeria, then kulabanye abe-Zambia, kulabanye abe-Namibia, kulathi abe-Zimbabwe. Inamazwe nje iya labe Botswana and labe Nigeria lamanye nje engasaqambanga kathesi.
Manje umhlangano lo ukhangelelwe ukuthi uzaphuma lezibopho ezinjani, kakhulu nxa sikhangela ukubana amazwe angentshonalanga ayavimba ezinye into ezifuna ukwenziwa ngamazwe afana leZimbabwe, ukufana lokubulawa kwendlovu lokunye kunjalo.
Indaba le yokubulawa kwendlovu lokuthengiswa kwe-ivory kuyakhulunywa kabanzi. I think okuzayenzakala from umhlangano lowo, njengoba kungumhlangano wokuqala vele ukuthi uyenzakale, yabe kungumhlangano okuthi ama-members ama-countries wonke la Africa sezaba ne-one voice to make sure ukuthi i-message yokuthi how can we benefit nezama-Africans iphume kuhle.